Udeda uthi abadlali kanye lamaqemba wenguqu bangasizakala kakhulu nxa abadlali baseZimbabwe bengathola amaqemba okudlalela ngasempumalanga kanye lasenzikini yezwekazi lase-Africa njengoba kweleZimbabwe umdlalo wenguqu umiswe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Tiri kubatsira watambi.
Siphathisa abadlali lamaqembu singapha ngoba nxa singatholela abadlali imisebenzi lapha okulokhu kudlalwa khona umdlalo wenguqu balakho ukubhadalwa iholo labo kungamadola aseMelika. Lokhu kuzaphathisa abadlali ukuba banakekele imuli zabo, ikanti amaqembu lawo ayathola imali zokusebenzisa mihla ngemihla ukuze inhlelo zabo zingafadalali.
Imidlalo yeligi kweleZimbabwe icine ukudlalwa ngomnyaka ka-2019 njalo iqembu le-FC Platinum yilo eliphethe isicoco. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhuphe umbiko ekupheleni kwanyaka enye ukuba imidlalo yalo nyaka yeligi kumele iqale ngenyanga kaMbimbitho, kodwa lokhu akusafezeki ngemva kokuba umkhuhlane we-COVID-19 usuke wamemetheka njalo. Ngalokho-ke uDeda uthi kungcono ukuba amaqembu kweleZimbabwe asisele amaqembu kwamanye amazwe abadlali kulokuba babe belokhu behlezi bengenzi lutho.
Wonke ukwendisa watambi kuloni uno itakuti.
Ubusa abadlali emasisweni bulakho ukutholisa amaqembu imadlana yokuthi babhadale labo abadlali abazabe besele ekhaya, ngoba sonke siyakwazi ukuba iningi lamaqembu omdlalo wenguqu waleZimbabwe adonsa nzima. Ngalokho-ke kungcono uba abadlali babuye ngapha bazitholele okuyimadlana okokuthi baphathiseke kulokuba batshone behlezi, abanye babo bagcine sebebhema lokunatha izidakamizwa.
Abanye babadlali abaphathiswe nguDeda uba bathole amaqembu okudlalela kwamanye amazwe ngababalisa uPerfect Chikwende, uPrince Dube, uLast Jesse, uBruce Kangwa, uTenda Indoro kanye labanye. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanjini.